Lokho sokusibonisa mhlophe ukuthi indaba ye-factionalism ayipheli kuZANU-PF. And ukhanya ngokufa kwaMgabe isazokuba wesike manje kathesi nxa siyikhangela kuhle. Kuhle kukubonisa ukuthi kulabanye abasesayidini liphi, abanye abasesayidini liphi. So nxa kukhulunywa kanje, wabona ukuthi o-Obed sethe zicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. Umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. So i-issue ye-factionalism ekhona kuZANU-PF akulanto emangalisayo. Basalwisa ukuthi kambe imvutho ezisele kuMgabe ngubani ozidobhayo, ngubani ongazaziswela.
Yena obaba u-Obed Mpofu uthi hayi sokulungisisiwe lokho. Kungaba yikuthi kumbe ubebambe inhlwa ngekhanda yini engakavumelani labanye bakhe?
Uvele usezifake enkingeni nje, inkinga enkulu kakhulu. Asazi ukuthi uzayiqeda ithini indaba yakhe yena le, ngoba ingxenye yinto ekade ivele ikhona kuplani yena asephangisa ukuyikhuluma. Asazi ukuthi usezayiphatha ithini, ngoba umnangagwazi yakwazi ukuthi kafuni ukuhanjelwa phambili vele indlela aphatha ngayo. So ingxenye lokuyinto kade ivele ikhona or into engekho ekuma-factionalism obhesi sezikhulumele okwakho kuyale. So uvele usesenkingeni, ngoba nxa sokuphuma isitatimente sokuthi hhayi umnangagwa yena uthi nguye yedwa owazi ukuthi uzakwenzayo. Already soku-expose u-Obed Mpofu ukuthi uzaba nenkinga enkulu ngendaba yonke leyo.
Ukhona ngempela sizabona bemupha lindlu yini umfelokazi kaMgabe, kumbe bazayihluthuna nje kungabi indaba zalutho.
Mina vele angimboni ehlala ngombono wami. Lona ilizwe lelambone lihlala uGrace uyaphuma uyahamba. Angithi ulazi izindlu zeSingapore, ulazi izindlu zelangoma angasoze ayiqume e-South Africa, iyahambisa abafana bakhe e-South Africa. Ingxenye ongasala ngulo untombazane oyenzile, but uGrace angimboni ehlala laphezu kwakho. And uGrace I think ngendlela azombe ngayo, le ndlela akwazi ukuthi uzathathwa ngayo usuya phambili, ambona usathe le ndaba la indaba ye-Blue Roof. Yena uzahambe ezidlela imali yakhe ayithole emalini kaMgabe ezihlalela lapho azakuyihlala khona.
Kambe balakho ukumhlukuluza yini ngakhe ukuzihlalela?
Lokho kusemgcebe umgcebo uzahlukuluzwa, ngoba kwamanje sikhuluma ngokuthi umpresident okhona into leyo imzondisile, and sikhuluma ngomuntu ozondileyo. So umnangagwa okwamaqini uzafuneka ukubuyisela kakhulu endabeni nina leyo.